lati sizama ukusebenza ngamandla ukuthi sibone ukuthi siyathola enye indawo. Besikhuluma kudala namanye ama-stakeholders ngapha ukuthi mhlawumbe singathola maybe izindlu in the low density areas nendawo engaba nkudlwanya, like ama-hostels lapho esingababeka khona. So we just waiting for the feedback. Besifuna ukuthi vele siqalise labo kathesi ngo-January.
Kungaphi kahle kahle lapho elidinga khona uncedo? Likhulumisana lohulumende, likhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo, likhulumisana labomasipala, ngobani elidinga uncedo kibo?
Khulumisana labo masipala. Apparently we have a very good relationship with certain municipalities around South Africa, but manje besitagete umasipala owenza njengazathi angasisiza ngumasipala we-Louis Pritchard in Limpopo.
Bangaki abantu elibadingela usizo lapha?
Probably we could house plus minus 400 if they get to that number, but that's the maximum.
Wona umumo ngelanga lalamhlanje Methodist unjani nxa oke wafika kumbe nxa usizwa bekhuluma abanye bathini abantu njengoba bekwazi ukubana lilanga labo elokugcina lamhlanje?
Hey, kukhanya kuyathusa mbijana, but I mean ngenxa yokuthi kunama-assurances ambalwa ku-create a bit of a stable atmosphere. Akula kwesaba kakhulu okudlula lokho ekade sikukhangelele, because at least abantu siyazama ukuthi sithole indawo zokuba beka kuzo.